Ona mngela emweni ngenjabulo ngontungameli inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje
sikhulekela ama elections sikhulekela ukuthula sikhulekela lokuthi uNkulunkulu asinike iwisdom ekukhetheni abakhokheli abaqotho bangabantu ababizelwe ukukhonza abantu hayi khona ukuthi bona bakhonzwe.
Abafundisi bamabandla okholo lwesiKristu eMathebeleleni lamhla baphathe inkonzo yokukhulekela ukhetho olulokuthula eZimbabwe.
Bona njengane kulo uhlupha okuningi ekhethweni lolu nxa sikhangela ukuthi i-voters roll ayihambanga kuhle, i-special voter ayihambanga kuhle, lokunye okuninginingi esikubona njengane awuhambanga kuhle.
Inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ithi uluhlu lwe-voters roll lulakho ukusetshenziswa ukuqilibezela kukhetho.
Umsakazo weStudio 7 ukhangela imbali kamoyi umculi obedume ngomculo wembira uChiwaniso Marayire obhubhe izolo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulo msakazo.
Abafundisi bamabandla okholo lwesiKristu eMathebeleleni lamhla baphathe inkonzo yokukhulekela ukhetho olulokuthula eZimbabwe njalo bethula umkhankaso wokuvotela inkokheli ezithembekileyo njalo ezesaba uNkulunkulu. Unothando Sibanda sibhale lolu daba.
Amabandla la athi kuyadingeka ukuthi amakholo athandazele ukuthi leli lizwe liphathe ukhetho olungeladlakela njalo olungasoze likhumbuze uZulu amaphutha enzakala kukhetho olwadlulayo oluka-2008. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yeChurches in Matabeleland, umfundisi Levi Moyo uthi uZulu lelungelo kanye nomlandu wokukhetha inkokheli ezizaletha ukuthula lengqubela phambili elizweni. Uthi inkonzo leyanamhla ivijonge ukuthi ilizwe lingabi lobudlwangudlwangu njalo uZulu athole inhlakanipho ayidingayo ukukhetha inkokheli okuyiyo ilizwe eliyiswelayo.
Sikhulekela ama elections sikhulekela ukuthula sikhulekela lokuthi uNkulunkulu asinike iwisdom ekukhetheni abakhokheli abaqotho bangabantu ababizelwe ukukhonza abantu hayi khona ukuthi bona bakhonzwe.
Umoyo owethule njalo umkhankaso othiwa yi-Exodus 18.21 uthi bajonge ukukhuthaza intsha okuyikho iqala ukuvota ukuthi isebenzise leli thuba ukuguqula ilizwe. Uthi inkuthazo yabo ngeyokuthi intsha ingayivota kuphela kodwa ikhulekele ilizwe ukuthi lithathe indlela okuyiyo eqondileyo ukuze kuvuselelwe inotho yelizwe kanye lobudlelwano lamanye amazwe womhlaba.
This time ithuba labo elokuthi bavote. So sithi kibo usukhulile, you are 18, go and vote. Awuyivota kuphela but sithi khuleka uvote. Sithi thina iZimbabwe lingayenza ibe yileso simo lina batsha elifuni ibe yiso sona.
Ongenela umhlangano unkosikazi Agnes Mlotshwa uthi kuqakathekile ukuthi abantu bakhulumisane ngokuthula ngoba lokhu kuqalisela ezimulini kanye lokuhloniphaneni phakathi kwabomakhelwane kungakayiwa kumabandla ezombusazwe.
Ukuthula kuqala kuwe wena ngokwa. Ungakuswela wena ungeke ukhankase ngokuthula utshela abanye ukuthi kakuthule. Kuwe kungathulanga kudungeki.
Umbuthano womthandazo lo uqoqwe ngabe Churches in Matabeleland bemanyanele inhlanganiso yamabandla ezokholo iZimbabwe Christian Alliance. Umkhuleko lo uza kungasensuku zatshwala ukuthi ukhetho luphathwe ngeviki ezayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNothando Spanda.